Intengo yempahla ezitolo ilokhu iqhubekela phambili iqonga lona iholo lokhu lingayindawo sekudale ukukhonona kukaZulu osethwele nzima. Intengo lembadalo yenye njalo impahla ebalisa amafutha ezimota amandla kagetsi lokunye ikhangelelwe ukukhwela kumaviki amalutshwana alandelayo. Umfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uZulu usethwele nzima ngomumo okhona elizweni.
Isimo ezitolo asimanga sibucwayi kakumnandanga sibili izinto intengo yempahla iyakhwela impuphu iyakhwela ikhwelile cooking oil ikhwelile isimo siba nzima ebantwini okubuhlungu ukuthi into le ngazikhwela kanjalo imiholo yabantu kayikhweli and okubangela ukuthi intengo zikhwele kuyikuwa kwe-RTGS bond not leyi i-currency esiyisebenzisayo angithi bathi bona ku-reserve bank governor lo minister we-finance baya kuthiwa yikuyifloater indende intengantenge i-value yayo so ngenxa yaleso sizathu iyawa nxa isiwa intengo ziyakhwela kodwa imiholo yabantu kayikhweli abantu baqhubeka behola amabhondi nothi wona lawo amalutshwane so impilo iqhubeka iba nzima kubantu makhaza.
USibanda uthi osekuchiya abaningi bethithibele yikukhwezwa kwentengo yempuphu okuyikudla kwansuku zonke osekuzachiya abaningi belambile.
Kunavelele impuphu ayi 10 kg isukile ku $6 yaya ku $10 $12 $8 $12 kusiya ngokuthi uthenge ngathi kangisakhangela ngokunye kodwa mphonguzo abantu bonke nje bebabazi ukuthi into zikhwelile kodwa ungavele ubone ukukhwela impuphu yiyo phela ejayele ukuvame ukucinyela ukukhwela entweni empahleni zonke so kutho ukuthi ezinye zebe sezikhuphukile kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi osekubonisa ubunzima bempilo yikuthi lapho uZulu efuna ukudanela etshwaleni ukuthi azilibazise intengo yotshwala layo isikhuphukile.
Njengalobo obwesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo obwe-amasikati la asefika kulo okuzenini ku-$2.54. Yena ibiyi $2 kathesi just like last week ibiyi $2 vele siyeqhile futhi kusiyi $2.50 kuzokuthi le eBulawayo le lokuzenini iKalabashi ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko lapho kubomali kusasa nje i-prime i-quote ngathi ngibone i-prime e-quote i-quote ibiyi $4 kathesi $4.50 isuka $4 la e-brown la lenso kufithi la i-green la yaseyenza ama $5 so i-pint iyabe isiyenza $2.50 isinkwa sona siku $2 kuya nge-type yangikhona ezinto ezinye ziyenza ama $2.50.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane uthi lanxa impilo iselukhuni kuye wonke umuntu ababalisi bona bathwele avuzayo.
Njalo yabona ukuthi kuyaqina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundiselwe endlini sokufundiswa abantu abanye abantwana after hours yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezijiyeneyo so abaningi siyabona ukuthi kuyenzakala khonokho into ama extra lessons yabikhona abanye bayabedinga ukuthi sebethengisa labo emfikeni laphana ukuthi bathole imali sokukhroswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana abantu bedinga impahla zokuthi bayothengisa so khonokho kuyabe kungalunganga ngoba sokuchitha isikhathi umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa utitsha eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edingi ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisani abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu.
Ekuqaleni komnyaka kube lokutshengisela okukhulu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kodwa ngeviki edluleyo umongameli Mnangagwa uthe kungaba lokutshengisela njalo uzajezisa kalukhuni abazaphatheka.